akusoze kuncede ngalutho. Uhulumende lapho wenza ipolitiki uzama ukuthi yena athi amankampani yiwo ayiphambanisayo, kukanti-ke uhulumende wavela wafaka imali engelasisindo esithi thina ngesikhiwa i-bad money, imali engalunganga. Sithi ukuthi nxa kule yusa ebhenki, bona abebhenki sebeyathatha iyusa bethiye i-bad money naleyo i-Zimbabwe bonds. Abantu besaba khonokho ukuthi izimali zabo ziyathathwa. Azitholi uhulumende ezithembisa ukuthi uzakunika imali ne-Nostro. Abantu abazange beyithole leyo Nostro, izithembiso zikamvunda kumpeletha, akubatholi ukuphumayo. So abantu bazama ukuthi bezivikele ukuthi-ke ngabi ngomteletha. Uhulumende usezonda ukuthi wayi lina lingavumi ukuba ngomteletha. Kanti uhulumende ubona ngani sonke sibele, kanti-ke sivusile sikhangele isithothi sonke sikahulumende sisemehlweni yethu.
Abezanu PF bathi osomabhizimusi laba balimaza umnotho ngabomo ngoba befuna lelo bandla linqotshwe kukhetho oluzayo njalo kunqobe elenu.
Lawa ngamanga alihlaza Joko. Umnangagwa wavela watshelwa ngumnumzane u-Advocate Nelson Chamisa famekele ilokhu isigaba sakhe eHarare kudaleka ephalamende. Wamtshela wathi imali le eliyilethayo izakwenza ukuthi abantu balahlekele yimoto. Umnangagwa yena waphendula wathi uChamisa ngumfana omncane. UJoyce Mjuru wayengumsekeli kamongameli uRobert Mugabe waze wathambisa indaba engumthethwandaba. Siyazi thina ukuthi imthethwandaba yethu vele ilembuzo eminingi nxa enika izinqumo esingathi ngithina ngesikhiwa zife. Ilembuzo eminingi umama uJoyce Mjuru yatholakala indaba yakhe ilahlwa ngamakhosi. So namhlanje akusimangalisi thina nxa abantu sebelahlekelwa yinotho. Ibulawayo City Council injeyana layo isizama ukuthi icele uhulumende ukuthi sicela ukuthi sicharge abantu ama-rates namanzi, sicharge sisebenzisa i-US dollar ngoba iphepha leli elithiwa yi-Zimbabwe bond lalifikela sisinda iphepha leli. Mihla ngemihla imali le iyawa. Ingasho ukuthi amalanga adlulileyo amathathu imali le ibile 3,000, namhlanje imali le ibile 7,000. Isitsho ukuthi umuntu nxa uthethe imali le vele iphethe kubuyanga kuba longavumi into enjeyana.